Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithatheleli thuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 6 Mpandula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ntanzi yenkosi Ndlovu. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the city of Bulawayo and observe the laws of Zimbabwe.
Amakansela ngamashumi amathathu lasificamunwemili 38 afungiswe kuqala umsebenzi namhlanje kuBulawayo phansi kwenkombalanga eBulawayo City Council Chambers.
Izikolo zakithi sezivuliwe. Hey, amafiza ayafuneka ezikolo, abantwana bahambile. Bahle batshelwa abanye futhi nokuthi hayi, phendukanini bakithi, kufuneka amafiza kwanele. Iyazama but hey, akuhlangani.
Ihlandla lesithathu lokuvulwa kwezikolo liqalile lamhla ngemva kokudluliselwa phambili ngamalanga amabili lapho kugcotshwa umongameli Emerson Mnangagwa. Owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubiwa eqhubeka isibalo sekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakansela amashumi amathathu angamashumi phose amane 38 afungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje kuBulawayo eBulawayo City Council Chambers kulandela unqoba kwawo kukhetho olukhulu olwenziwe ngenyanga edluleyo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Hayi ntanzi yenkosi Ndlovu. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the city of Bulawayo and observe the laws of Zimbabwe.
Lo ngomunye wabafungise namuhla kobulawayo umnumzana Christopher Dube umabhalane omkhulu wedolobho leli. UDube uthi njengoba sebegcobile amakhansila kusukela kusasa bazabafundisa ngokusebenza baqale umsebenzi ngomvulo.
Lokho kusemthethweni ukuthi amakhansila engakaqalisi umsebenzi agcotshwe uthawuthe kwedolobho ekwesikwenzileyo. Ngiyakwazi ukuthi kube lo munye umbuzo elingathandi ukuthi libe kwazi ukuthi kuhamba njani. Iminyaka leminyaka and okusemthethweni ukuthi besihlanganisa amaseremoni i-swearing in le first meeting ekhansil. Kodwa lo nyaka ngokucetshiswa yi-Ministry of Local Government and Public Works bathe bona kungangcono ukuthi sehlukanise amaseremonies lawo.
Iningi likazulu wakobulawayo litshayela ihlombe amakhansila afungiswe ukuqala umsebenzi bethi akusetshenzwe idolobho libuyele elalikho izolo elokuhlanzeka lokuhleleka. Lamazwi agcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Sibenzela mhlophe athenke ngokuba nabagcotshwe, kodwa ngibona ngathi ukugcotshwa kwabo kulo hambo olutsho oluqalisa kodwa njengezakhamizi. Uhambo lwena lobana kathesi babuye baye ebantwini baphela abantu ngezifiso zabo. Khuluma kanje vele kule zinto ezikhangelelweyo, sile ndaba egodini esikhale ukuthi amakhansela amasengena ayikhangele ngokunjani esithe imoda zimyela zomgqoqo nabavendo lakwelikhangele ngoba asuswa ngale. So into yokuqala. Okwesibili, kule ndaba yamanzi, sicela amanzi indaba abukhali ngoba i-72 hours leyikhona endaweni eziningi ayilandeli. So balalowo mlalo.
Unkosikazi Louisa Dube isakhamuzi sakobulawayo uthi kuhle ukugcotshwa kwamakhansila kodwa inani labesifazana liphansi.
Ye mina ngake ngangena kwezombusazi for over 5 years DCT. Ngangumshayeledwa province eMatinoti. Kuyasithokoza sokungena kwabomama kwezombusazi. Kuyasidanisa xa inani labomama liphansi. Kuthanda ukuthi ngabe liyakhuphuka liye phezulu lidlulela kobaba.
Ukhansila ka-Ward 4 webandla le-CCC umnumzana Dumisani Nkomo uthi bazasebenza kuhle bethatha imibono kaZulu ekuthuthukiseni idolobho.
Mina ngimelele ku-Ward 5 kobulawayo ogoqela isifungo leso siqathile kakhulu ngoba simumethe ukusebenzela uBulawayo simumethe ukugcina imbali kaBulawayo kumumethe njalo ukubana sizasebenza sizabazinceku zabantu
uNkosikazi Nokuthula Sibanda owebandla lezanu PF ofunye ngaphansi komthetho weproportional representation uthi udubo lwamanzi kumele luphele kobulawayo
ngithemba sizakhona ukuthi sibambe umsebenzi njengabantu abangomamakhaya sikhangele ukuthi izinto ezinjengespecial kubomama lapha ngobomama yibabantu abama-problems abaningi especially udubo lwamanzi
ngovulo uBulawayo uzakwaziswa ngokuthi ngubani ozakhokhela idolobho esikhundleni sikameya esinakanelwa ukuthi singaphiwa umnumzana David Coulthard owebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change kulandela ukunqoba kwalo kuzo zonke iziqinti. Ukugcotshwa kwamakhansila kuhambe kuhle kobulawayo loba nje kuphuze ukuqala kulandela ukuphuza ukungena kwabavotelwa ukuba ngamakhansila ngemizuzu engamachumi amathathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje amalunga amadala ePhalamende omabili abalisa ele-House of Assembly lele-Senate asuke ezigabeni zawo namhlanje elubhekise eHarare elanda uyagcotshwa kusasa ukuze aqalise umsebenzi. Ibandla lezanu PF lela malunga alikhulu lamachumi phose ayisiyagalolumbili 176 House of Assembly xa ihlanganiswa lalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lweproportional representation. Kuthi ibandla liphikisayo ele-CCC lona lelamalunga edlula kancane alikhulu 103 kudale le-Senate ise izanu PF ilamalunga angamashumi amathathu lantathu 33 kuthi i-CCC yona ilamachumi amabili lasikhombisa. Kuleli tale futhi kulezinduna ezilishumi lasitshiyagalombili 18 kanye lamasenetha amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela abenhlanganiso eyesadec le-African Union besithi aluqhutshwanga kakuhle. Umnangagwa uzakhetha ababathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga ethale lephalamende esegcotshiwe kusasa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lencwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ifihlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association.
Ukugcotshwa kwephalamende kuyenziwa kuso sonke isikhathi kungedlula ukhetho, yinto ekhangelelweyo vele umthetho utsho kanjalo ufakile izinsuku zakhona ukuthi kwenziwe. Akukhathalekile ukuthi ukhetho lungabe luhambe ngayiphi indlela. Kanti-ke ukuhlakanipha yikuthi khona lokho okuzuzileyo ubambelele kukho, kulokudiliza khona lokho osukuzuzile uzame ukuthi uthole konke. Ngesikhiwa kuthiwa nxa ulempala eyodwa inengokwedlula ezimbili ongelazo, ngakho-ke kuqakathekile ukuthi ubambe khona lokhu londolozo osulakho. Lanxa ngabe ubufanele ukuthi uthole okunenge, lanxa ngabe ubufanele ube le 100, nxa ule 2 ibambe yona leyo 2 ubusulisa ukuthola 98 liyana ongabe ebekwebele yona.
Ubona isiba iphalamende enjani le Ncube, kuyini okungakhangelelwa ngabantu?
Iphalamende kangibona ukuthi izaba lomehluko kulalezi ezinye esike sazibona, ngokuba okukhulu yikuthi upresident ungubani, ibandla yiliphi. Njalo-ke siyakwazi ukuthi ibandla lisesihlalweni ilele lisuke ngo-1980 libusa, ngakho ngeke kube le phalamende entsha engafani lalezi ezinye ezidlulileyo. Yebo kambe kuzaba khona lokhu lalokhuyana abaphikisayo abazabe bekuphakamisa, kodwa yona ngokwayo izabe iliyana ndlela vele siyaziyo kusuka ngo-1980. Umehluko nje ukuthi kayilayo i-2/3 majority liyane engenza ukuthi ikwazi ukuguqula i-constitution, kodwa siyakwazi ukuthi bayakwazi ukutshaya imithetho engekho eku-constitution e-unconstitutional engahambisani lesisekelo sombuso, lanxa ngabe umthetho usithi bangakwenzi khona lokho. Ngakho-ke kakusoze kumangalisa ukuthi ubona iqhubeka itshaya imithetho engafanelanga ukuthi itshaye, kumbe itshaya imithetho nje yokucindezela abantu yokwenza kube nzima empilweni. Kangiboni ukuthi le phalamende izakwandisa amalungelo lwabantu iyandise inkululeko yabantu iyandise inotho kuye wonke umuntu izafana la wonke amaparlamente la adlulileyo.
Idale labaphathintambo bakahulumende elizakhethwa ngomnankagwa ikhabhinethi ulibona lisiba lidale elinjani lona?
Ngangibona ukuthi kuzaba lo mehluko kubaphathintambo, kuza kungena bona labantu abadiniweyo abehlulekileyo kusuka ngo-1980, abanye abehluleke kusuka ngo-1990 something, abanye abehluleke eminyakeni engu-10 kumbe ngu-5 edlulileyo. Angiboni ke ukuthi kuzaba le nguquko, yikhona lokhuyana evele sesikujwayele okuza ngena abantu abangasoze benze izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Imota abahamba ngayo ifile, ngakho ke ukuba utshintsha abantu fakalwana lalwana soze kuletha inguquko. Uminista ngeke enze izimangaliso nxa ngabe uhulumende akuye engamanga kahle. Uhulumende angeke enze izimangaliso nxa ngabe ibandla elibusayo lingamanga kahle. Ngakho ke yikho kufanele kulungiswe khona lokho phezu kwakho konke wonke okunye umuntu angakhuluma ngakho.
Phansi kwaluhulumende ubona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe buminjani?
Ubudlelwano soze bume kahle noma sekuthene noma sekwenze njani, ngokuba impande zokuthi kube lobudlelwano obusebenza kahle kazikho, azikho kazifakwanga. Kungakafiki nje indaba yokhetho bekuvele kungamanga kahle, kungahlelwanga kahle. Ukhetho lolu olungamanga kahle sonke silubonileyo oluphikiswe ngamazwana la azama ukwakha lawo ubudlelwane buza kwenza kube nzima kakhulu ukuthi kulunge khona lokho akade zama ukwenza ngalokho okuthiwa i-re-engagement. Ayisozisebenze ke yonke leyo nto ezanywayo ngaphandle kokuthi kuze kube lokhetho olukhululekileyo olusuthisa bonke abantu. Akukho nzima ukubamba ukhetho olusuthisa abantu bonke. Akukho nzima, lukhetho nje olulandela i-constitution, olulandela imithetho, olulandela izinqumo zamanye amazwe kuhlangane leZimbabwe. Kungenzeka khona lokho nje bonke abantu bazoba lentokozo ngalokho okwenzeka eZimbabwe, ubudlelwane bube lula lamanye amazwe.
Mnumzana Ivilela Ncube yingcweti kwezombusazwe okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi eye-National Consumer Rights Association. Limuzoxoxa lapho ecingweni lontungamile Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Ihlandla lesithathu lokuvulwa kwezikolo liqalile lamhlanje ngemva kokudluliselwa phambili ngamalanga amabili lapho kugcotshwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthatha isikhundla sakhe sokuba ngumongameli. Isikhalazo sendleko yezikolo siqhubeka siyingoma ngoba izikolo sezibeke indleko ngedola leMelika lanxa uhulumende esithi ibhatalwe ngedola leZimbabwe, kulandelwa isilinganiso sesisindelo salo xa liqathaniswa leMelika okosuku lolu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labazali bayakhonona ukuba izikolo eziningi azibaniki isikhathi sokuqoqa izimali zokubhadalela indleko zezifundo lakho konke okudingakalayo andubana babaxotshele abantwana ngelanga lakuqala lokuvulwa kwezikolo. Unkosikazi Chelesile Chuma, umzali, uchasisa ngahlangane lakho lamuhla ezikolo zabafundi.
Izikolo bakithi sezivuliwe, hey, amafiza yafuneka ezikolo, abantwana bahambile. Bahle batshelwa abanye ekhethini ukuthi hayi phendukanini bakithi, kufuneka amafizi ekwanele. Siyazama but yeyi akuhlangani. Hayi amafizi mbone ngani bakithi, asazi ukuthi sizayenza njani. Njengezinye izikolo vele amafizi angikhona phezulu okwedlula lezi mali esizirholayo thina abanye.
Umnumzana Welcome Mhlanga, omunye wabazali, uthi badonsa nzima ukuthi badle labantwana sebexotshela indleko zesikolo.
Isikolo sesivuliwe, into ebuhlungu nje ukuthi kore nabantu bethu babise indaba ye-school fees lapha bethi afunakala US dollar. Into ebuhlungu ukuthi nje abazali sisebenza kanti sizama ukuthi sihlanganise ukudla etafuleni ngaphi nengethi abanye sisebenze ukubona la isimo selizweli ukuthi linje isebenza yikho, siphila ngokuhlanganisa sithole ukuthi kufunakala imali.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo, uthi lanxa ababalisi behambile emsebenzini lamhla kodwa basebenza bengelamhlandla ngenxa yeholo elingeneliyo.
ababalisi ngobuningi babo babuyile emsebenzini kodwa abanye abantwana ababuyanga ababalisi imoral is very low ba broke abanye babhadelelanga abantu babo i-school fees lama rentals abo so loma behamba nje emsebenzini bazo so bekuhle ukuthi ingxindaba zemali ngani ziyahle ziqalisa ukukhangelwa kusesemasinyane ukwenzela ukuthi abantu balisi basebenze.
Omunye wabafundi oseyunivesithi umnumzana Ngqabutho Ndlovu uthi abazali abaningi bathola i-RTGS okwenza kube nzima ukuthi bathole i-US dollar elifunakalayo ngesikhathi.
Ukuze ukwanise ukubhala ama-exams e-university kufanele ukubhadale 70% of fees. Njalo le fees ingama-USD. Kuba nzima ukuthi abazali benelise leyo mali. Ugcine kukhozela ukuthi lathi njengabantu abesikolo sibe le-stress ngenxa yokuthi bekungasakwazi ukuyenzeni. Ngoba nxa ungele ubhala ama-exams kutsho ukuthi kufanele uphinde. Nxa uphinda futhi kumele ubhadale futhi fees. So akuba nzima kakhulu. Bona ngapha abazali behola ama iRTGS.
Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Patrick Zumbo utshele iStudio 7 ukuthi abazali kababanjwa ngamandla ukubhadala indleko zesikolo ngedola leMelika. Nxa behlangana lenhlupho ezinjalo kabakhululeke bethule izikhalazo zabo kumahofisi akhangelane lemfundo. Ubuye wathi abantwana bonke balelungelo lokuthola imfundo ngokugcweleyo. Ngokunjalo akufanelanga kube labafundi ababuyiselwa emakhaya ngoba bengabhadalanga indleko zesikolo. Ubuye wakhuthaza abazali ukuba bakhulumisane labaphathi bezikolo lapho bengenelisi ukubhadala imali yonke kanye ukuze babe lesivumelwano sokubhadala kancane kancane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Loko sikudaba lunye isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuyemoyo uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengelamali yokuhlawulela ababo abantwana indleko ezikolo ngoba iholo labo lingeneli.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga isimo somnotho ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okuthe ngoba sikhangela i-fees imali abantu babalayo abanye abazali balabantwana e-primary balabantwana e-secondary baphinde bebe labantwana ema-university ama-university akhuphulile intengo ye-fees okwesabekayo kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa umnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zomfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe lapho elikhona umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezisebenzi zonke zikahulumente sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe $1,260. Kungabi lesisebenzi esizakhola i-RTGS. Ngoba nxa sikhangela phandle la, ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi. Thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-Echo Cash, izinto ze-Swipe, kazikho ezitolo. Pho, bayakuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili okunye sikukhangelayo sikhangela abafundi abantwabethu abantwana babazali bonke indleko zesikolo sezidula kakhulu kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumele akhokhele indleko zomfundi kusukisela ku-ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree lakuqala Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso. Bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebebonta izinto sezibawomela bebuyele kiso. Abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kame, njengoba sikhangela ukuthi sesithole uhulumende omutsha, kame ukungalandeli isisekelo sombuso. Section 65 umgceke ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe, zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa iqhubeka isiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe. Ucwaningo olusanda kwethulwa, uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamashumi adlula alishumi adlula amashumi amahlanu 52% omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis. Yena ulosekelo olungaba yisilinganiso sokulishumi lathoba mnembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Tim Mringai.
Hayi, umcwaningo lo ophumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for i-election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eAmerika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe. But kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama-points amaningi from his second person uDeSantis. And I think uku-57% uDeSantis uku-19% khonapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis, siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump. Kodwa uTrump ulamacala lawa awetheswayo. Ubona njani udaba lolu? Ubona ngani kuza gcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerika ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayancedisa iUkraine lamanye amazwe abanike izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerika imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku-empower abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama-primaries next year ngabo-March khonapho, yikho sizabona khona iqiniso, ngoba siyabona ukuthi ama-pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iAmerika yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona is ukuthi amacala akhe asezangena enkantoli. So kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale, bazambopha yini, bamfaka ejele yini, and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmerika hiyo edecidayo umuntu ongena eWhite House. So kathesi sibona ukuthi i-head to head between uTrump lo Biden is 1 percentage point 47, 46. So we have a final last time with 2020 or corner by a few percentage points. I'm a independent Lama Sepapin woman, college educated. He go with the Abesogule, Meshugo, Mobaba Funi Bona. And then he platform Yama Republicans, anti abortion, anti immigration, Janinjan. Sisabonuti Abisibanga Janin, so Kankaswa next year.
Umnumzana Tim Rengai ngolandela ezombusazo iwele Melika. Limuzwe khuluma lapho ecingweni le Studio 7 lo Chris Gandhi we Studio 7 esemangweni weHawaii khonapha eMelika. Esigabeni sethu sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Liviki uGibbs Dube we Studio 7 xoxa lomnumzana Jess Moyo, umunye wabakuhlelo lokwakha iklinika eGwanda North esabelweni seMathebeleleni South.
Sakha iklinika eDambashoko. Iklinika le iyasiseva isigaba sethu seDambashoko. Lezi gaba eziqhaqhelene leDambashoko ezihlanganisa onsindi, zihlanganisa odatata, omagedleni, oshake, lezinye nje ngokuyawo ukuthi uyafikeka yini. Okwenza sibefise ukuba le klinika ukuthi kulomango okumude kakhulu ukuze sifike kwamanye amaklinika angabe esiseva lati area yethu. Okufanisela lokuthi esilikwe kumbe Stenmore kungumango omkhulu kakhulu kemntwini ogulayo ukuthi ahambe umango onke lokhu esiyahlolwa. Kukanti ke eGwanda it's a central one ukuthi izigaba zonke ziseGwanda ukuthi nxa usiya ngikhona ngale uyatshonila ngalonke sibulindile ngoba kulabantu abaningi abafuna ukukhangelwa.
Yes, sizokuthola lasuku manje njengabantu abadabuka kuleyo ndawo. Labona ngokuqakathekile kakhulu ukuthi kwakhiwe ikilinika leyi. Labadala labo bakusekela konke lokhu. Akusitshele ngamafutshane ngakhonokho.
Yes, sakufaka ebandleni lekhaya lakithi eDambashoko. Kwahlala phansi kwaba lomhlangano, kwavunyelwana ukuthi yinto eqhakathekileyo ukuthi abantu babe neklinika yabo ngoba kuzabaphathisa. Bayajabula ngakho kakhulu abantu and asichatshanga abantu ukuthi basebenze khona. Abantu bazisukumela ngokufuna kwabo babuye bazosebenza besakha iklinika yabo balothando layo.
Singathi okunye ke likuthola ngapho kokwakha konke lokho.
Okokwakha kuyahlanganelwa nezakhamizi zibe zikhupha khonokho ezanelisa ukukhupha kuyafana lokuthi kuthiwe izakhamizi ngamizi ngamizi sifisa kukhutshwe isamende esingaka whatever kufunekayo abantu bayehlangana bayetshayisa izitina. Kukanti ke lokucela siyaphiwa ngabantu ukuthi basincedise ukuthi basiphe okufunekayo okufanisela i-material kanye lokudla ngoba abantu nxa bebuya bezosebenza laphana umuntu angasuke ekuseni landi uzosebenza sefuna ukujaha ukuthi aphenduke ayephekadle. But kukanti-ke abantu balethe ukudla kwalaphana kuphekwe abantu badle batshone besebenza imini yonke ukwenziwe umsebenzi bawujabulele umsebenzi wabo.
Singathi-ke kulabanye abangafisi ukuthi bafake izandla khonapho kumele benzeni Mfukamoya?
Ye, kukhona inamba bangazithinta ukuthi basinike inamba. Ngingafaka eyami as well. Eyami inamba ngeye UK 044-776-031-9941.
Iphinde njalo ba
044-776-031-9941. Ekhaya eGwanda Town bangadinga uLungile Moyo 0026371785923. Kukanti ke bangadinga lo usikhululiwe Dube ongu-vice chairperson wendawo yethu. Inamba yakhe ngu-0026378573347. Yibo abantu abangakutshela ukuthi udonetha kanjani ukuze uqhubekele phambili usincedise. Siyaludinga uncedo kakhulu.
Ye, valelisa abalaleli Mfokamoya.
Ngiyabonga abalaleli, siyabonga ukungilalela ngikhuluma ngalolu hlelo lweklinika. Sesibonga ukuthi abakunelisayo baza sincedisa lathi sibe nendawo yethu yokwelatshelwa. Ngiyabonga kakhulu.
Olo umnumzana Jess Moyo esizalwane seZimbabwe esesihlala eBhilithane ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7. Isikhathi abakwethu asavuma ukuba siqhubekele phambili. Esiza kwenza ke ukuthi sivalelisane. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.